Well, umumo wamagezi mobi usesimene sibi ngikhuluma kanje kathesi kulumganga wenketha 9 kuwa 25 laba engihlala khona ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini ngathiya amagetsi engekho lakhathesi ngikhuluma kanjalo ke engekho siyashaya ihora lika 9 lakusihlwa so uyufakazi bokuthi indaba yamagetsi inzima abantu abaningi kathesi ngakusiya kukhisimusi bayazama ukulungiselela bazama ukuqoka kuthi imali bakhokhe lezi nto bafake efrijini zonke lezo zinto sikhuluma kanje nje sezonakele sokuthi abantu sebelahla kulaba amabhizinisi ngokufanayo bale zinto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo ezithengiselwa uzulu yebo kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani kodwa hayi akuncedisi kangako abantu abamasola balutshwane abakuzamayo kulokuncedisa abantu ngamagasi yiyo mbono ngathi maningi lapha ezindlini kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha ngoba nxa sikhuluma ngegasi sesikhuluma ngemali extra kufanele umuntu ayikhuphe kukanti njalo vele ubebhadele imali yamagesi lezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungelazesa kungela amagesi amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlini babahlale babe emsebenzini kodwa amanye amakhampani kungazababhadale kwaleyo ma-hours athi bewahlezi kungela amagesi siyananzela into sokushutha abantu vele labantu asebezahola imali engatholutho vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi ayi-poverty bottom line
simzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqede lolu hlupho bathemba yini abantu lamaqhinga
siyezwa uhulumende lapha ekhuluma iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awokuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola bese besitsho futhi lokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagetsi lawa agayiwayo kubo kharibha kubo wange kodwa zidle kulawo awelanga kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nani vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani kathesi okulo hlupho uhulumende wabantu sikhangele ngavele kuhle wakunanzelela emuva ngalo ukuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo uhulumende olabantu abasebenzayo olengcitshe ezaziyo ezikwenzayo njengenhlanganiso ebulawayo Progressive Lands Association siba lamahlangano ethile sibabiza ukuthi abantu sixoxisane labo sibiza ama-service providers abezesa labo bengabaye bakhona kodwa sikunanzele ukuthi abantu bezesa abalohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuye ye babuya gqoqo kule mihlangano laleyana so-ke njengoba vele ungathi khathesi kushubile kunje ngibona ungathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bebuya emhlanganweni ngabe sifisa ukuthi nga sibiza imhlangano ke bebuye bezocasela abantu kanti vele uhlupho olunga ngoba thia kula muntu owaziyo eziyinkulumo kuthiwa kulamanzi ekaribe okubanela konke lokhu inkulumo zakhona ziningi kodwa lanxa kunjalo asidinwanga sizaqhubeka sibabiza ukuthi bacasisele abantu ukuthi sizwa ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga